Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni.
Lokhu kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi.
Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa u-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungaba kutshengisani
lento eyenzakale namhlanje. Ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibazi.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lephasika, ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisa.
Siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation le voter education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni. Leli bhanga elilesigodlo kwelebhilitani lithi selisuka eZimbabwe la kwamanye amazwe ayisithupha angaletheli ibhanga leli inzuzo. Leli bhanga lizasuka eAngola, Cameroon, Gambia, Jordan, Lebanon, leSierra Leone. Ukuvalwa lokhu kutsho ukuthi kulabantu abambalwa abazalahlekelwa yimisebenzi. Kodwa iStandard Chartered Bank ibikwa izavula isigodlo sayo esezwekazi leAfrica kwele Zambia. Sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Difa waJapi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyadumaza kakhulu babukande ukubona ibhanga elikhulu elifana leStandard Chartered Bank lisuka elizweni leZimbabwe njalo livala amahhovisi alo elizweni leZimbabwe lisiya elizweni elingomakhelwane. Lokhu kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi. Into eqakathekileyo ngeyokuthi abaphethe ezomkhonomi ababekwazi ukuthi akusikho ukuthi ukukhuluma ngomlomo nje usithi isimo somnotho siyandlondlobala, kodwa ke ireality eyiyo ekhona kuground itshengisela khona ukuthi isimo somnotho asihambanga kuhle. Njalo okunye okwenza ukuthi amabhanga ekugcineni bagcine ethutha elizweni lakithi leZimbabwe iyena le imithetho ama-red tapes yena la afakwayo agcina esenza ukuthi kube le mithetho emningi kakhulu egcina icikela phansi indlela okufanele ukuthi amabhanga ahwebe ngayo eselizweni. Kukanti yebo imithetho ilizwe lelizwe njenge-sovereign country kufanele ukuthi bele mithetho evele egadayo ilizwe efanele ukuthi ilandelwe, kodwa ikhona eminye imithetho eminye esingayibala eyenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulukazi kwezamabhizinisi lezinye izinto ezenziwayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Sizwa kuthiwa ibhanga leli lisuke laya yakha isigodlo salo esikhulu eZambia. Kungakutshengisani kakhulu nxa sikhangele ezokuvuselela umnotho welizwe ngamankampani avela phandle kwelizwe, kusitshengisani lo?
Ukuthutha kwalo liziye Zambia ngithemba ukuthi kungenxa yokuthi baye bathola ukuthi elizweni leZambia akula zinto eziningi noma ingqinamba eziningi ezitheni indlela abafisa ukuthi ngabe benza ngayo ibhizinisi labo, ingakho begcine sebethutha nje sebesiya kulelo lizwe. Kodwa ke kuthiye umkhandlu omkhulu kakhulu elizweni lakithi lizwe leZimbabwe, ngoba sisazi ukuthi isikhathi lesi esinzima esifana nalesi esikiso njalo lesikhathi lesi esikhangelela ukuthi ngabe kuthiwa i-economy iyakhula kube sesiba isikhathi lapho kuvuleka khona umkhandlu onje kusuka kwenze ilizwe lakithi libe sebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba ukuthuthuka kwe-economy kudinga ukuthi amabhenki abe khona njalo amabhenki ngohlobo inhlobo lenhlobo siyazi ukuthi amanye amabhenki afana labo Barclays sebaze basuka elizweni lakithi kathesi ngabo Standard Chartered Bank so nxa sekusala sekuyizimbhenki kuphela labo lamanye amabhenki nje mhlambe la vele angayezimbabwe kuphela kuza kwenza ukuthi ukundlondlobala kwe-economy kungabi khona masinyane kodwa ke nxa kule variety yamabhenki amaningi njalo amabhenki amakhulu afana labo Standard Chartered Bank kuzayenza ukuthi bekuzabe kukuhle ukuthi kwenze ukuthi i-economy yakithi ikhule masinyane kodwa ke lokho osekwenzakele kuthiye umkhandlo omkhulu kakhulu engibona ngathi kubuyisela muva indlela ezamabhizinisi zethu ezizaqhubeka ngayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Umnumzana Difa wajabi Bhango Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Amadziribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungakujengisani. UHamadziribi ube sembuthanweni lo owenzelwe eHillbrow eJohannesburg izolo emini lapho athe ezama ukwethula amazwi akhe abantu baqhamuka ngomsindo bexokozela besithi uhulumende weZimbabwe nguye owabangela ukufa kukaNyathi ngoba wabalekela ukungabuswa kuhle kwelizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube obesembuthanweni lo saqala ngumbuza ukuthi abantu bebebaningi okunganani embuthanweni lo.
Bona abantu bebezile sibili kakhulu bebebaningi ibegcwele itheater iphuphuma okuthi ukuthi njengoba itheater nxa igcwele ithatha abantu abayinkulungwane 1000 labayana ngathi mina bengafika inkulungwane elengxenye kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ngoba abanye besebeze bemephandle abanye beswele indawo zokuhlala.
Ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo kusenzakala ngesikhathi kuxotshwa omela iZimbabwe kwele South Africa?
Ngemva kokubana sekumenyezelwe ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe kwele South Africa u-ambassador uzasukuma akhulume, kuqale kwathiwa kasisukumeni kuculwe i-national anthem eyezweni laseSouth Africa lapha esihleli khona. Kukhona ke abantu abangasukumanga ngenxa yokuthi besicula ke i-national anthem le ukuthi sihloniphe u-ambassador ngesikhathi esiza phezulu. Kulabanye abangasukumanga abamabandla amanye awezombusazwe kwele Zimbabwe. Uthe nxa esephezulu wafika wabingelela, uthe nxa esezama ukuthi akhulume abantu baqala ukumxotsha bememeza bethi asuke phambili angakhulumi lutho. Bathi lanxa sebezama ukuncengwa ukuthi kabamnikeze ithuba bahloniphe imuli yakonyathi, bangakulaleli lokho baqala ukucula izingoma ezilokugxeka bethi bona into oyenzayo siyayizonda. Wasehlonipha ke u-ambassador wasuka phambili wahamba engakhulumanga.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi singasijengisani?
Ngizathanda ukuqala ngikhumbuze uZulu ukuthi mina ibandla engisuka kilo eleve Patriotic Front lakhelwe phezu kwefilosofi ebizwa ubuntu social democracy. Lokho kusitsho ukuthi ubuntu bethu isintu sethu njengabantu abansundu siyasihlonipha kakhulu, siyabuhlonipha kakhulu ubuntu bethu. Kungakho lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibaziyo. Thina ngobuntu bethu langesintu sethu njengabantu abansundu imfa iyahlonitshwa kakhulu. Yikho nje langesilungu kuthiwa we are paying our last respects. Silanda ukuyahlonipha ukuyapheleke zela omunye wethu ngenhlonipho. Kungakho yebo abantu beZimbabwe sithukuthele ngalokhu uhulumende asenzela khona ngalo ngendlela uhulumende asiphethe ngayo, kodwa nxa sithethina siyavalelisa omunye wethu oyehlelwe isigameko esibi kangako akufanele ukuthi sifike laphayana sesimdelela kumbe sifike sidelele izifiso zemuli yakhe eyiyo evumele uambassador yamnikeza ithuba ukuthi akhulume sizakhumbula futhi njalo ukuthi uhulumende waseZimbabwe uthe yena ngokuphatheka kabi kwendlela unyati asichiye ngayo wasesithi yena uzosiza ngokumphelekezela akuze athole ukubekwa ngendlela elenhlonipheko kungakho yebo sizondile yebo sivela kumabandla ehlukeneyo kwezombusazwe kodwa bekufanele ukuthi nxa imuli isicele ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe lapha eSouth Africa akhulume bekufanele ukuthi sihloniphe lokho
umnumzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla eliphikisayo elePatriotic Front ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika ngakho abantu bengathatha lelithuba ukubhalisela ukuvota. Le commission iphakathi kwehlandla lesibili elisaqhubeka ele mobile voter registration exercise lapho abantu abangabhalisela ukuvota besezigabeni zabo. Uhulumende uthi usekwenze kwabalula ukuthi abantu bathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ukwenzela ukuthi kube lula ukuphatheka kulolu hlelo. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Ekhaya Vote 2023 uthi uyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ikakhulu ezigabeni ezivalisa iBulawayo, Matabeleland North leMatabeleland South. Isikhulumeli salumanyano umnumzana Nkosikhona DBD uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngomkhankaso wabo wehlandla lesibili lalolu hlelo.
Ama teams ethu ayangena kuba communities ekhuthaza abantu njalo ade sikwenza singakaqali loluhlelo esiqalisa namhla ukukhuthaza abantu abathi ukuthi bayethatha izithupha so luhlelo lu second blitz ibe ngesikhathi esiqondile kakhulu ukuthi khona lapho ama areas lapho abantu abathi abasebethathe khona ama IDs kuzaba lolu ukuthi siqoqisana lapho. However siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation voter education ngokwayo kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu especially ama first time voters ukuthi babhalise ukuvota ngalolu hlelo lokugcina singakayi ekuqinweni kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota esithi isikhiwa delimitation.
Uhlupho obelukhona lungabe lokhe lunjalo yini ngoba sibonile uhulumende sesithi usenze kwabalula ukuthatha amaphepha incwadi ezivumela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota ezinjengencwadi zokuzalwa lezithu liyakubona yini lokho sebekufinyelela abantu?
Yeah, abantu bayakufinyelela abantu sebekwanisa ukuthatha amaphepha abo. Sibona indwendwe eziningi lapha koBulawayo, sibona indwendwe kuboMat South la boMat North abantu belethuba lokuthi bathathe amaphepha. Kulabanye abahlangane nenhlupho eziningi maybe amaphepha akwananga ama-requirements akhona abekhona but ayiningi selithethe la amaphepha okuyinto enhle kakhulu especially nxa sikhuthaza abantu ukuvota i-major challenge ku-first phase esahlangana la ukuthi abantu abaningi abatsha babekhala ngezithupha ukuthi abalazithupha.
Liyakhulumisana yini le commission yeZEC njalo kuyini elibone ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle?
Inhlanganiso yeZEC sixoxisana layo njalo nje sibonisana njalo lathi esiyabe sihlangane lakhe kuma communities sihle sivele sixoxisana labo sibone ukuthi kungenziwa njani njalo kungalungiswa njani. Sivela kubay election njalo kade sibe sixoxisana nabo kakhulu sisebenza labo sibophela ama elections akhona. So sikhayelela ukuthi khona uhlelo luhambe kuhle ama voter registration centers akhona ama calendar akhona ikhona njalo abantu ba free ukuthi bayibhalise ukuvota. Ikhinkuthaze silayo ukuthi hayi singalalisa umzimba yisikhathi sokubhalisa ukuvota akule sinye isikhathi esizabuya ngaphandle kwasona leso. I voter registration is ongoing but now ufuna ukuphatheka kuhlelo lokuvota ngo-2023 kumele ukuthi mhlaka 30 April ukuzobhalisela ukuvota njalo abantu ngenkuthazo enjalo abantu abakhangele ukuthi khona kuzaba le kuqunywa kwezabelo ngenani labantu ababhalisa ukuvota asifisi ukuthi imathebelele and provinces ayi 3 ona la Bulawayo North North South ayiyo alenani lithwani lizwe lonke ababhali abantu nababhalisa ukuvota ukuthi sicise siqunyulwe ama constituencies sisiba lamalutshwane sivele silamalutshwane already so isinkuthazwe ukuthi abantu abasukumele phezulu bayibhalisa ukuvota
lo ke ngumnumzana Nkosikhona David isikhulumeli somanyano we ekhaya vote 2023 ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC yabo
okwamanje ngesikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ixuku labantu abahlanu abegwanda lihlasele labulala omunye owesilisa limethesa icala lokunatha utshwala ebhawa engayisiyo yalapho ahlala khona. Isikhulumeli samapholisa uLoveness Mangena uthi uPraise Momoyo ozalwa eFumugwe ufele esibhedlela seGwanda. Iphephandaba lobulembu beinternet leNews Hawks lilodaba lokuthi kungenani lokufuthelana ukuphakathi kwabeZimbabwe labeseSouth Africa. Umculi weleSouth Africa olodumo uDJ Tira wamukelwe ngenjabulo edolobheni leBeitbridge izolo ebusuku lapho azayenza khona amagigi ambalwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakaze lisazi indaba ezingathatha ihlangothi hayi sikhona indudulane yakodewa liyate ekhuluma iqiniso njengoba linjalo namhlanje zothanda ukuphawula ngomumo okhona laphana eZimbabwe obhekane labantu bonke abeZimbabwe iproblem elaphana eZimbabwe ngabantu abaproblem eseZimbabwe laphana ngabantu akulabantu abapimpela abanye abantu umoya ongalunganga uzothatha thina sifuna ukuphathwa leNdebele yethu nasifuna ukuphathwa umuntu ovele ehlangothini lesiNdebeleni ukati ke masithi siyakhayela bona lawo abantu lelijika bafuna ukuthi bephathe kulelani lizwe yibo abantu abangavusa ilizwe leZimbabwe ngoba asobantu bodlame abantu besiNdebele ngabantu nje abakwazi ukuphila labantu abakwazi ukuphilisana nalabantu kodwa hayi njengoba kule minye imihlobo hlobo yabantu edithi nasifuna ukuphathwa leNdebele so hayi njengoba bengafuni ukuphathwa leNdebele labo lomhlobo lo omunye imthwakazi Republic Party iright mayitilizwa liqulu ngoba ngeke kuthi 1980 lo kubusa umhlobo oyi1 since 1980 kubusa umhlobo oyi1 indaba kungajintshwa njengoba South Africa siyabona iVenda umZulu iNdebele umXhosa umhlobo wonke uyabusa uvumelekile kuthi ukuthi lapha eZimbabwe sivumele kanje abantu bakuthwakazi asiyamukile kakule kanga so MRP right lizwa liqunywe leli ayizwa liqunywe vele sizibuse bebona ukuthi into thayi kubusilizwe into ukwenzani asodlame njalo emathep mangikhala abantu bemasebandebeleni mabengazibuza bengazibuza kuhle kakhulu hayi khona uthwala ukuthi umuntu wabusa 40 years ebusa sesikhundleni njalo kwesokwenzakala ubonakala kwenzakala emashona lendi hayi umhlaba wonke akaze kukhulu konke lokho umuntu 10 years kaphume 10 years umuntu kaphume lizabonela amabonelo komthwakazi mathi asebethethe ilizwe labo 10 years umuntu yaphuma 10 years umuntu yaphuma akona umuntu ozalela esikhundleni 10 years umuntu yaphuma ukuthi umuntu azegogobe esikhundleni lokho ephethe ngabe diliza umnotho hayi asikwazi thina lokho thina nje abantu esikhwele esintwini abantu bakomthwakazi hayi asikwazi nalokho so hayi ifu odelwe kayifundwa abantu bebeyazi ukuthi kahle kahle iproblem elaphana umhlobo wani owathuthatha intambo zombuso wathatha uvele ulenhloso yokuncindezela abantu besindebeleni iqiniso kalikhitshwe bobona nje bengaphuma ezikhundleni kwaphana nje bafuna ukuthi bebe bencindezela abantu besindebeleni mabethi bakhale bethi akula muntu ozasibusa lapha nampa nomphoko wakho kumele bebuse umphoko bagijinyiswa nampa lothi ozani kukhupha kodwa kumele betake over bagijinyiswa lela ndizwa yeke lilungile lela ndizwe lila ngoba into zonke zenziwa lapha isikhulukhu sodwa lesiya
Studio 7 linjani lonke alibingelela umbolo wami ngizama ukukhuza mina zothiwa unhlanhla lo osale eBotswana ubhoke 8 kanti Studio 7 ngiyakhe yedwa yini Studio 7 ngokufaka imbono wathi ubingelelana awudingi izinhlezi zokubingelela izihlobo zakhe zonke abasefuna imbono wathi ubingelela so kuphe ukubingelela lesi sokubingelela so inhlezi zokubingelela lezi ngiyabonga umsakazo lo uyangihlupha kakhulu nje ngoba TV uvulo endi uyahlupha Studio 7 ngoba ngiyedwa elamukele ivoice yakhe yodwa ngobulawayo igama lami ngeke ngizitsho ngiyabonga
Mahlabezulu Studio 7 kunjani kodwa nabezwa laba bawumana lapha bakhuluma ngomqondisi lobaba okhuluma ngomqondisi ethi ufuna umqondisi ufuna ukukumilizwe andikhona ukuthi asoze kwenzeke kuzwenzeka uzoliqhuma ngasi yamazi ade sizambonisa kahle ukuthi singobani thina
uvuka njani balaleli be Studio 7 ngufeli qinisa lokukhulumayo waselubhani Jabuwa ekana oqala nje balaleli ingakasho nix ingakakhuluma nix nani basakazi be Studio 7 angidike ngibambe lo abadungunhlanhla lo badungunhlanhla umhlanhla wasemalungu lo esekazibiza ngonhlanhla lakhe manje ukuthi umfowethu lo ngathi ekhada lana sokukhona sokuhlangene sokukhona sokumphazamisa uzozibiza ngonhlanhla lakhe abanye abafowethu manje bashile abanye abafowethu manje bahambile manje ngendaba zika khonhlanhla lakhe yena sekazenza abantu ubona ukuguguzela lokuthi kwenziwa ngonhlanhla lakhe kuhle kakhulu okwenzekithi ngicela ukuthi wena umfowethu wena khona lapho eBotswana la ohleli khona ngicela ukuthi uzame ukuziqoqa uzenze umuntu ebantwini ngicela ukuthi uzame ukubamba amagama akho mangabe kukuhlula ukungena la ku Studio 7 vele uhlale phansi uvale umlomo wakho uvale ingijena yakho uthule phansi ngoba abantu babuhlungu ngaloyo muntu loyo ombiza ukuthi umhlanhla lakhe babuhlungu kwamanje wena ubhizi manje sozibiza ngayo umhlanhla lakhe loyo mfowethu zama ukuziqoqa ube umuntu ube indoda lo okuzwisa abantu ubuhlungu nawe ukuzwa lo mkhondo wakho uzokufaka emasimbeni uzokufaka emanyaleni ngelinye ilanga
yabonani ke indlela ekubingelela ngisiphinqe sendoda ngicamazwe nje sokuhlonga indlela akhuluma nayo umqondisi ethi umqondisi uyisitefu umqondisi ukhuluma into eyiqiniso ebonakalayo kanti yena iziphofu nje singabona ukuthi le nto yenza umqondisi into esilungeleyo thina maNdebele khona manje uma kudlala iZimbabwe kukalutshwane nje ukuthi uthole kule Ndebele lapho phakathi noma umhlobo nje okungayisoshona kake kungamashona nje kuphela yonke indawo ishona phambili iNdebele emuva hayi indoda ebesebuya seyikhuluma kanje futhi ethi umqondisi uyisitefu ngisuthi ngathi ngiyamatitsha ithe ngiyabonga
sanibonani abantu bakithi kanjani ngezindawo kodwa abantu bakithi basezozikhethela ngempilo ukuthi uhlani abafuna ukuthi babulale kuphi phakathi kwezane uphefu le-corona abantu basezobona umkhuhlane oyingozi lale corona eqanjelwa manga ukuthi ayibulala abantu ibulala izane uphefu ibulala abantu life abantu bayengcwatshwa kuyazakala ukuthi izane uphefu ibulele ubani nobani corona ngelangeke kuthiwa kucatshangelwa ukuthi ube yi-corona kodwa izane uphefu ibulala umuntu life njengalokhu abantu bekwazi ukuthi izane uphefu yeqeda abantu ebezweni lapho i-corona kuyabe kucatshangelwa ukuthi maybe ubulewe yi-corona kodwa izane uphefu ikubulala life izane uphefu angeke ungcole njengezikhimi zezane uphefu obunakagwa lapo laba abangcole ukuqala lokokugcina ubona bezenza bona abalozwelo nje angeke bafa babalozwelo labantwana bezimbabwe ngoba laba abantu kabafunwa ngabantu lapo abantu bayabazonda abantu bayabenyanya abantu bakhathele ngomntankagwa lapo akula umuntu obafisayo laba abantu lapo lowo bengarobha abantu ngomumbu obolileyo abantu bayathatha umumbu kodwa kababavoteli abantu bayathatha amabhasikili kodwa kababavoteli ngoba imali elizwi abayitshontshayo abemsebehlakaniphe kakhulu lowo bengarobha abantu ngani abantu vele sebehlakaniphe abantu bahlakaniswa ukuthi bayakwazi ukuthi bayatshontsha babatshontshela izimali beqeda bebebezobarobha ngazo akunamuntu ongabavotela 2023 bayabulala abantu ziyaphuma izidumbu zezane uPF 2023 abantu bekuzibuza kumbuzo ukuthi kanti manje ilizwe lalivalelwani umbuzo ozosala ebantwini njengoba kusatshela i-corona isazi ukuthi izane uPF
ngibingelele basakazi be-Studio 7 ngibingelele nabalaleli okwakuqala sithi dudu emndenini wakonyathi ngiphinde ngiphendule lo baba lo ophendule omunye ubaba ethi akavali igabha lakhe baba kuziphathe kahle njengomuntu omdala ma uzotshela omunye umuntu ukuthi akavali igabha lakhe wena nje lento oyikhulumayo ilengqondo lento oyikhulumayo ukuthi uchamisa akathatha abantu bakanikeza umqondisi uyini ngoba thina nephathi yakasiyazi ephalamende ayiphikisi nasephalamende yasezimbabwe so uzonikezwa abantu for ukuthi ayenze i-tribalism ngoba lona ufuna nje tribalism into ayifuna nje umqondisi ufuna nje tribalism akafuni nje ukuthi ukuphikisa leli qembeli elibusayo iZANU PF ufuna nje tribalism ukuxabanisa abantu ngoba nangu sekwenzeka ngapha kithi sokwenza thina maZimbabwe sokwenzeka ngapha eGoli abantu sebechiswa uyajabula manje angithi ngiyoqhumuzela tribalism uyajabula manje uthini manje uyajabula abantu mabechiswa ngoba yena ngiyoqhumuzela tribalism uthi yena ufuna ukuqhunya ilizwe liqhunye liqhunywa ngapha iZimbabwe iyaqhunywa kuphi kwakhona kwamphana iqhunywa ngapha akayekele nje lo mqondisi wena indaba ye-tribalism nje lifaka abantu ingqondo ezimbi endahlekisa abantu abavotele iphathi ezokhipha iZANU-PF iZANU-PF yinkinga laphaya iZANU-PF labo kugawuli yinkinga laphaya not ukuthi uchamisa or ubani iZANU-PF yinkinga umqondisi lo ofuna ukulahlekisa abantu nje yena nje unjalo ulapha egoli uhleli kahle abantu bayahlupheka le khaya abehleli kahle la egoli abantu behlupheka le khaya yethu ufuna ukuqhumela izwe eliquma ngapha imisi nokuthi aqhukuzele abantu ukuthi bavotele iphathi ezokhipha iZANU-PF iZANU-PF yiyo eyinkinga lapha neZimbabwe ngike ngibonge ngumama wasembelenga mina ngumshona ngiyazwakala vele ngesindebela kusisami shona mara sithi phansi nge-tribalism sithi phansi ngomqondisi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleRussia selivumile ukuthi ngempela umkhumbi walo OMP othiwa Moskova othwala izikhali njalo usenelisa ukuthi indizamtshina zihlale kuwo utshonile elwandle. EleUkraine lithi amabutho alo yiwo ahlaselela umkhumbi, kodwa eleRussia lona lisala lisithi ingozi yomlilo eqhamukileyo yiyo ebangele ukuthi umkhumbi lo ugalule. Lokhu kwenzakala eleRussia lisithi nxa eleFinland leleSweden angangena kumanyano weNATO, eleRussia lizasebenzisa izikhali zenuklia. Sixoxe lolandela ezombusazwe weleMelika umnumzana Busanintini.
Ukungena kweRussia eUkraine ngeke ngathi ukuthi yimpi, ngoba lapha ngibona ngani kule bhuli esingene elizweni lomnye umuntu. So ngeke athi ukuthi yimpi, kodwa yes, kuliqiniso kuye kwazwakala amaripoti ukuthi bekungani kuthiwa iRussia ibisisuka endaweni ezithize. Kanti mina ngombono wami ngibona ngani lokhu ade bekwenzela ukuthi abantu babo besuke endaweni ezithize then bese be-operator from emoyeni ale sebedubula endawo eziningi ngoba bayakwazi ukuthi bona amabutho abo asekho ku-ground. Ngombono wami I think bebemuva bekuyi-strategy kuphela ukuthi from lokhu akuthiwa ngama-boots on the ground kale sebe-striker from a distance emoyeni kumbe elwandle besenza sibili ukuthi betshaye sebedilizwa kakhesi abasakhethi ukuthi batshayane ngoba kukhanyile ukuthi impi yenyawo ao ilamathenka ngathiwa iRussia yehlulekile. Ngikhwale sebetshintsha i-strategy yabo ukuthi hhayi sesibulala yonke into, sesibhomba sisukele emoyeni kumbe kwamanye ama-ship aseduzane khonapho. So ngibona kanje bekuyi-strategy kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani umongameli weleRussia injongo yakhe kahle kahle kuyini?
Ngombono wami ngibona ngani upresident weRussia insecure ngesikhiwa ikakhulu nxa enanzelela ukuthi mhlawumbe eleUkraine lingavunyelwa ukuthi lingene kuNATO. Njalo khona lokuthi eleUkraine lingabangani lama-countries akuNATO, ngibona ngani eleRussia lona libona ngani umakhelwane uvumela izitha kumbe ngithi uvumela ama-competitors ukuthi ebe seduzane kakhulu lakweleseRussia, ngoba iRussia leUkraine ngomakhelwane kufana le-South Africa leZimbabwe. So ngombono wami mbona ngani yikho iRussia okusemqoka okubahluphayo bayesaba ukuthi iNATO ingavumela iUkraine ukuthi ingene kuleyo organization, kumbe lokuthi iNATO ibe lama-base ama-military base kwele Ukraine khonapho iRussia ungathiwa lo uvalo lokuthi amabutho avela kuNATO amakhandi zanjabo US lamakhandi zase Europe angasondelela eRussia umbono wami lo ayinyakho
umnumzana Busane Ntini ngolandela izombusazo welemelika isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa kungakutshengisani silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngisithi libe lempela viki elithukela